uthola senseza unsafe abortion ekuthona kulida to ukuthi abanye babo base la ma-records atshengisa ukuthi kulabanye ade sekhipha ngamakhotlenga ngengoda abanye basile kuma-university as a country, as legislators and as a council, esiyikhona esikhangele kakhulu abantwana izinto abadala to let's educate them okuvunywayo ukuthi bathole ama-contraceptives. Akungabi nzima to get those contraceptive schools. Nxa kuthiwa nzima or edura or wonke sethengiswa kuzalida khonapho ukuthi people will engage to sexual intercourse at the end of the day babone kungcono ukuthi bakhiphe. Looking at i-rate ama-teenagers abathatha i-morning up, they're engaging to sex and at the same time they are using morning after. When they show morning after, they end up on then I go and access abortion. Mina, I think umthetho nxa ungahlehliswa nje ukuthi kukhangele ukuthi izinto lezi ezingelida ukuthi abantu bangene bathone sebesenza ama-unsafe abortion yikuthi bangcono bathiwe ama-contraceptives. I'm not saying ukuthi khona abantwana bezikolo or what, but I'm saying ukuthi those esesibona ukuthi theyare now matured enough bengathola in ukuthi bazivikele nxa besiya emacansini ngoba abantwana bakhathesi and even labanye abadala abasela ndaba lokuba HIV positive but sebesiba le ndaba yokuthi bafundi banikuzithwala abafundi banabantwana. So let them be given ama-contraceptives. Looking at the situation esibiyo futhi again ukuthi there was an headline ukuthi we might face ama-challenges amakhondoni, what is going to happen? We will have abantwana abaningi bekhipha izisu because even if we say we don't want, even if we say sakumthetho lo, they are doing it and they are doing it unsafe okulida ukuthi bagcine besifo. Nesicyba olningi ukuthi whatever ofanele kubavikele abakuthole njalo bathole even i-counseling ngoba ezithini ezikhathini zakhathesi i-pleasure yabo isisingaphisisi sex. Kuningi engiseke sikunanzele sikubalayo even naku-social media ukuthi umntwana we-12 years gave birth, umntwana we-13 years gave birth. So even if it's dumb to certain ngomuntu it is happening.
Njengamalunga edale lephalamende udaba lolu liyake lilucubungule njalo uhulumende uthini ngalo?
Uhulumende uyaphatheka kakhulu especially ekufundiseni abantu nje jikelele ukuthi kuqakathekile ukuthi bangene ku-family planning. Yikho isikhathi esiningi ungananzelela sesilama-mobile clinics amanye abe sponsor ngama-organization like o-PEPFAR namanye nje abe behlangene balama-mobile clinics whereby every month bayahlangana labomama, bayahlangana labomamanyana, bayahlangana even lokuxoxisana labantwana nje abancane bebatshela bebafundisa njengama-dangers bebafundisa njalo ukuthi omama bathathe ezempilakahle ezokuzivikela. Indawo zonke ngake nginanzelele maybe kanye ngenyanga bayavizithela ngama-mobile clinics lawana utholakale kwezindawo nekenkangele especially yile ndawo mina ephuma old ward 19 babantu abaningi khona ukuthengiselwa khona basuka bamithi imoto yabo baphishe ama-tent abo khonaphana abantu baseseduze kibo ngoba sebesikhangele ukuthi okonye okunye kwenza abantu babe ngamavila okuthi bahambe baye ema-clinics nearest clinics abengani angimangonyana. So nxa bebuye within that skill that area bayenza ukuthi lani ithi ngiphuma phandle ngizibone sengiyisile khonaphana bafaka ojade bafaka one-plant banika amaphilisi everything bayathesta nemikhuhlane eminenginengi ngakwenye indawo ethemnashi ngake ngibabone khonaphana. So thina njengama-legislators kusenza sibe lamanyukunyuku nditsho njalo ukubona ukuthi at least uhulumende uyatraya ngazo zonke indlela ukuthi afinyelele ebantwini duruzela lapho abahlala khona ngoba singakhangela isikhathi esiphila kiso sinzima kathesa.